sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe ecwayizivuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Air Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yethu kundaba-ke yamadale okufanele ungiselizelenwa kwalidiphishana kufanele ukuthi ngisebenze-ke under the instruction yamaprocedure ngenxa kubana kona kufanele-ke awufunde umthetho.
Ibandla le-CCC lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segogwe nembudziya edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibheyil engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPhayasi Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancrox umnumzana Chieza Dana. Abachuchisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abachuchisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe, umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abachuchisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapholisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo e-Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Le nkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana le nkampani yakwelebhilithane e-Boasted Beef. Kubika u-Ezra Chisasbanda.
Uthi wenga ubhote ebuka emthini emitha yokuhlinza inkomo yakulezi nsuku e-ASC ngobulawayo elethwa ngabenkampani ye-Boasted Beef yaseBhilithane ngaphambilini kwekwethula umbiko wakhe usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni ngomsebenzi wale inkampani. Umsela mongameli utshele umbuthano wokuvula inkampani ukuthi eleZimbabwe lise zathengiselana inyama lamanye amazwe aphetsheya.
Go into the state izaba khona kuze kube nini lamini ayisoze ibhidlike njengalokhu okwenzakala kuqala emehlweni esifa sikhanya. Lokhu kuzenza isigaba lesi sithuthuke kube le misebenzi. Namhla ngijabule kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha iBoston Beef Co Storage Company.
Umphathintambo wedolobha lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube wamkangelele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor eyokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe ecwayize evuleka kancane kancane, engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonkeni.
Ikampani ye-Boston Beef yefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane sebhulethani umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wali kampani.
Ekuntshintshweni kukahulumende kamugaba saqalisa ukubonisana lohulumende omusha ukuthi singabuya sizovusela izakhiwo zokubulalela inkomo elizwe lonke.
Njalokuba
sivumelane
lezi ndawo
sisebenze okuminyaka engama-25 thina siyinkampani ezivulela yodwa njalo sifale imali.
Ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa seziqhathiwe kule kampani entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Eco Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Eco Storage sizavulwa. Abafana sibachiye sibafundise umsebenzi. SMBC ukuthi impendule nabo. Lapha sikhangelele ukuthi ingasafi. Ngoba thina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Ngeminyaka le esilayo sesikhulile sesinje funa ukusishiya lathi sisebenze ama-2-3 years siye sifundisa abafana ukuthi company ibanjwa njani.
Umnumzana Ishmael Ncubela ngomunye wababiziweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi siye siyavula leshophu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka at least lathi impilo zethu zitshintshe. In the meantime, bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi ama-programs asebenzele.
Ukugugujeka kwezomnotho lenkohlakalo kwikampani Coal Storage Commission kwenza le kampani ifatalale yagcina ivalwa eminyakeni engama-22 edlulileyo 22. Okwamanje ikampani ye-Boston Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo eMaswingo, Chinoy, Marondera kungakudala. Imele Studio 7 ngobulawayo igabra mngeze Jesus Band.
Ivandla le-Triple C lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alichumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentathelo izindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMahere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMahere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepha umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Hostalo Sisiziba.
Ngiyabonga ukuthi
kuphakamisa lokhu edela ke amaloya ke amakhulu kwane ncedise ke indaba yokubana ke ethole ke ibhasi yabo othibili nokunakekela indawo ze welfare zabe ezimundi zabo okwesithathu nokuyesikaletha indaba lekwane phakame njengoba sesitalele ke esathi namanye amazwi ukubana ke siyazakala udubo olukhona lwezimbabwe oluhlanganisela indaba ke yokuabhuswa kwebel ukubana itagete ke abantu abaphikisa i-ZANU-PF njalo nokutengisela ukubana ke abalungela abantu ke abanjwa ezimbabwe njengabantu ke banindezelwa uhulumende lokubanjwa ke kwamajali ukubana esebenze noku-advansa ampolisa lajenda kuinto esingayikhandelelanga ke ngenxa yokubana sikhangele ukubana ke into enjenge-court nesilungu bathi ke umuntu umuntu kufanele abe yi-30 to bail athini ke ezebanje ukubana kulesikhala kodwa lapho esikubonayo ukubana ke wonke umuntu ophikisana lezani uyabotshwa wakhangela ke izolo besibona wadlajena obanje sobala ukubana watshontshe more than $5 million kodwa ke uhamba ke elama-bodyguard egqoke amasuphu emadali kodwa ke abe ofosini bokufanele ke behlukumeze lokhu kuyinto esingayiqalanga ngoba yezakali yikho ke sithethe ke inhlelo ke esizithatha kahle esiyaphambi ukubana ke sithole ukukhululwa ke kwama-champions ethu nama-citizen ke abotshwe ke uhulumende kamnaka.
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake ke abanye abanjengabo Harrison Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo Beshaba abayazakalayo ke nendaba ke yokwazi ke ukumela ke amalungelo izizalwa zezimbabwe kodwa ke into esitholayo kakhulu kubana ke inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungisele izenenxa kubana i-judicial akufanelanga ukuthi isebenze ke under the instruction yamapolitiki ngenxa kubana bona kufanele ke avude umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba lizincedisa njani?
Ndawo sibancedisa ngwakhangela ke kulomunye ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni ke siyancedisile ngenxa yokubana ke ngumuntu okufanele ukubana ke ebe ke umntana ke ebonwa ngubabakhe ngenxa yokubana ngubaba usaphila kodwa ke ungumuntu onamabhizinisi wabanjwayo engelani nendawo esazenzakala ke enyakisini so ke yikho okunye esikuncedisayo lendawo zokubana ke sincedise ngokudla.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC. Umkhuhlane wesihuto ubikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanjwe khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 vela wo. Ikhansili yaleli dolobho ibika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshwangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo ngakho ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela umongi esibhedlela sakobulawayo uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lowo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini lenkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso, njalo abezempilakahle bayabe sebekwazi nxa sokuqhamuka. Kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala, kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethi umkhuhlane usumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana mabezalwa bekhula bethole amavaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho-ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho-ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinethi abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi amachurch anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osuqhamuke koBulawayo ngangibona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le councilor ayilandeli futhi ischedule abasifaka ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding kodwa bagcine bevale iveki yonke, and impompi nxa amanzi ebuya khwamphana vele irasti yona leyo, izinto ezinjalo. Asisakwazi ukuthi amanzi awasivelela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So ngibona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakoBulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elithumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamathumi amane lengxenye i-45 baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqula leziphathamandla zeMelika elikhokhelwa nguSenator weDelaware umnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla. Lo mnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe, kanye lo mnumzana Raila Odinga owayencintisa kusikhundla esifanayo osephikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba. Eloba enkundleni ye-Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano, umnumzana Ruto uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya, umnumzana Wafula Chebukati, sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungane obuthile lalo ozobuba uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisa ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo kade bona sebezinamathisana elaye bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abasekeli hlangothi, bababone bobabi libabezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini uwenze ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu abasebenzinamahlelelo umuntu othile. Kanti ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi uma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulo wakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwenzwe abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamaso. So kubalulekile ukuthi bayame eceleni, babe ngamanga eceleni basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner esola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi induku loxaxa?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni indulo xoxa kuyowelaphi kunzima ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngoba laba bantu bebengujiki lobhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele umuntu akhethe ukumpha lona ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi uba kuRaila Odinga nguyo lama MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesiamakikuyo okuyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuthiwa lungi kungenzeka luqhamuke udlame ubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesipili ele-rerun luba khona odlame. Lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobileyo ngubani, ludalwa yilaba ababe bengqotshiwe ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngotshiki lobhanqa. Kwaba nomahluko omncane kusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awukutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale lezano PF Central Committee. Uma Nkomazana usungula lingxoxo.
Abantu abayeqe umthetho banama-rights wabo, kufanele ukuthi ama-rights lawo alandelele irregardless ukuthi umuntu lo ule mali noma akanayo imali. Ma kuthiwa abantu baboshiwe ku-situation enjalo, kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma ukuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke. kungabi nokukhetha. Kungabi nokukhetha ngoba a crime is a crime.
Ye, kwalitje nathi udaba kona.
Udaba lolu olabantu ababothayo lolu. Ikuthi asilukhangeli ngendlela omeli ngabe silukhangela ngalo. Ukhona umuntu obothwayo ebothwa okokuqala. Ibheli into alelungelo layo obana aphiwe. Kuso siwa lo muntu othi ebothiwe aphiwe leyo bheli, abuyele futhi ayidala icala elifana nayo kumbe liphose lifanane futhi konabo. Kusuka kube nzima ke enkantolo ukubana bekubambe njani. Yiko lapho suka khona sifike kucase enjengale ekababa u-honorable uJob Skhali. Ukuthi wayevele ephiwe ibheli watshelwa lokuthi ubheli condition yakho leyo ungaqali futhi ukuthi udlalele ku-social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i-violence. Waphuma laphana nawo osekwenza futhi njalo kwapha. So khona phana ke nxa inkantolo isikuncisa ibheli bese ubona nto yikuhlukuluza. Kukanti ke hhayi ikuvele ngumthetho wangikona ukuthi wena when you are given ibheli uyaphiwa ama-condition ungawephula ikhoti lalo ilungelo lokuthi ikuncisa ibheli nxa usuphenduka okwesibili.
Ngiyakuzwisisa lokho baba Kholiti. Kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana. Yikho sikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya. Ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze, bagqoke kahle, baye endaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona, kodwa abanye sebebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. Is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe ama-chain enyaweni nezandleni. Omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi, lokho baba Kholiti angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Khona kwakhuluma ngakho sibonile uwajajena weZANU PF. CM Nkantolo egqoke isudu sibili, kodwa labo phela uJob Skhali zibakhalele sibili, yabona befakwe insimbi bemanyanganyanga. Yee, kona bongela Kholiti.
Laphana ebe umuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kuZakhi. IZakhi iyakubiza ibisithi sambeni ke ecourt. Xa sifike ecourt laphana ke izikezi ngakwazi ukuthi mina encela isikhuma sola usegqoke zangabi ezakhona le eChikurubi. So ayisikumbetha ukuhamba njani. Loku sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi, lami nginje ngangivumlani lakho sibili. Into embi kakhulu lena. Umuntu engabulalanga sho njalo engasothi umuntu useyi-threat yona usengabulala. Kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le. Lokhu akulandaba vela ndiye umthetho wangikona.
Unkomazana, khonokho esikubonayo sakugcina ngesikhathi sika-Ian Smith. So kujoni khona?
Bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile, sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefake ku-custody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Kholiti, ngena khonapho ba.
Ufaka insimbi ezinyaweni lokwana mina ngathi kuvela ngapi. Kuze kugcina kungikhumbuza ukuthi ona yazi ngiyakhumbula nge-election eyenzeka leyo ngo-2013 laba. Sabona ukuthi kona i-highest number ama-voters endaweni yanesikurubi babana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable uTendayibhithi.
Umnumzana Joseph Chuma ngoweZANU PF Central Committee ubexoxa endawonye lolandela izombusazwe uNkosazana Nomthandazo Nkomazana. Kwanele mthwakazi, kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.